angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolikakhulu esigabeni sami sechosho amawadi ami amanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandlekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzochama 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehambe umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi eyikhasti ivoti yakhe engabothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo wachinisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Amawadi amakhulu anjengabo-wadi 8 nalamawadi anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu amaseza amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kumaseza asifathasi abayehlile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle lolo luhambe kubi kakhulu izinto lezi ngazingasalungiswanga. Wasilimaza as a party family labesiyakho kwakuwabona ngathi i-election ukuthi abantu bayafika bezedinga abantu abavotisayo ama-polling officers akhona adinge alindelwe ilanga lokhu into siyaziyo ukuthi i-election abantu abavotisayo yiwo alindelwa abalindela abantu bafika a-day before balungisa izinto zabo abanxa befika kuphela bezikhathela ivoti yabo behamba ikakhulu nxa kuku-ward center indawo ezikhathane ingazi kwezinye indawo but endaweni yethu ube kubi kakhulu and abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho. Sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo alingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries?
Ye, esingakutsho yikuthi sihlala sisithi ukuthi kwesinye isikhathi abantu abamabandla ezombusazo balendlela zabo ezokuganga phakathi xa besenza izinto and into engathi iyangithabisa nxa sihlala sikhuluma sikhanye ngathi asizwakali ukuthiwa hhayi labantu elibazondayo kumbe labantu elibasevayo kumbe liyakhetha. Kodwa into engithabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfo wethu uGawula uyavuma ukuthi nanko phela ama-primary aseyenziwa ezana aseyethu uGawula olokukhonana umsango uyakhona ondawo eziningi bayakhona sebala emanyuzibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi sihlala size ngezakhamizi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje uzivuse nxa kusuya kuma-elections lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa lezanupf lapho umfowethu uGawula khona. So khathesi kube kuhle kunabekubaqonde bake beze ubuhluku bakhona ukuthi nxa sihlala sikhuluma izinto kule zinto ezifuna ukuthi zibanje kuhle zilungise nxa kulo khetho sitshoyo. So khonoko kuyatshengisa ukuthi yikho sokwenzakele. Sendlule khonapho asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sikwazi abakhulumi ngezanupf uzananzela ukuthi abantu abaningi amabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla abafisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo nxa umuntu ophansi lapho ngiyovotayo sebatende athi wakuhamba ngakuhle la kasuba leyo lokukhona nokuthi even nala mabandla aphikisayo ungakhumbula kuhle ukhetho lwedlule ama-primary lapha kobulawayo kwalo mfini indawo eziningi abaye bekhonona ukuthi hayi zazihambaga zizohamba kodwa ngenxa yokuthi abantu labana abaphezulu babefisa kube labangani babo nezihlobo zabo ezingenayo bekuthaya indiva lokho. Kodwa njalo kunye okukhona ikuthi futhi abantu xa sikhala ama-primary kakhulu ezanupf uzananzela ukubona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khanye ngathi basusiwe abanye engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa engxenye yokuthi kuye kungene esigathi singabantu abatsha engxenye ke kube lama-new ideas kube le new blood phose engxenye abantu yinkulumo ukuthi hhayi labantu abadala ke lima eceleni kuyasizama abanye abatha enxa bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe Mnumzana Gawule, ungathi isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini wakhe aseyenza. Ngabantu abazikhangelele bona kuphela abangakhangelelanga ukuthi balungise umhlangano ngabantu labana ukuthi abayaziimphoza ngabe izinto ezizokuthi ezikhundleni la ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani nabantu. Khonokho umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimaza kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma ngokuthini hayi khona umuntu abantu baqala ukuthi balalele singamangala sifike ngale ngaphansi sokuthola ukuthi leadership ngapha phezulu bayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu bathole belindile ilanga lonke ubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu bethole bengadlanga ilanga lonke solo ukuthi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamafutha njenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebethi senza into yabo ngendlela enjalo kubi kakhulu okuyintolo ebekuthina ukuthi ngiqondise ngendlela zonke ezidingakalayo ukuthi ngiqondise ngayo ngeqiniso zakulungisiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kule bantu asinesimosusha ephati yezikota zimali beswela indlela okukhuthe ngayo ukhethe lolo nobongabeli hlelile kusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya nanto esisebenza thina amapholisa kungephathi angante sebenza amapholisa angani izinto yokuze ngephathi asikusifuni khonokho siyasinimolisa njengebantu.
Mnumzana Sibindini, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Kade sipha sinanzelela ukhetho lelesikilo ungananzela iZANU-PF ngendlela thina esibona ngayo njengezakhamizi njengezisebenzi sibona ngathi hayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi khonokho sokutshengisile ukuthi okwenzakeleyo kumaprimary kulokukhonana okuningi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewinile bazozama ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Sesiqhubeka njalo siya kula mabandla aphilisayo wananzela uyenzalo ebandleni le-MDC khathesi yabona uChamsa Donse Siyale yabona uMakhube Donse Siyale kuyatshengisa njalo futhi ukuthi lalo ibandla leli eliphikisayo elikhule le-MDC siyananzela ukuthi hhayi layo lidabukile. So ngokunjalo besingakutho yikuthi abantu abavotayo khathesi akula muntu ongatshela omunye umuntu ukuthi ukhetho luzohamba kanjani ngoba sesinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe njengoba nishilo ngabantu abafisa ukuthi abantu benze okusentandweni yabo atho kuntandweni kaZulu. So ngokunjalo sosala abantu bahlakaniphe ekuvoteni kwabo ngoba into enkulu sesiqashwe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Ngabe ungaqondakali lokho ukuthi phezulu ngale kwenzakalani abantu kufanele bakhayele kuhle kathi singabe khetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansila loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngabantu abalo abafisane. Nxa ufake umember of parliament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngabantu abalo abafisane ukuthi baphila njani. Yesikhodo ngali confusion ephezulu singenza njalo siqinise thina ingqada zaphansi lapha ngezabelwenze besihlala khona. Ngibona ngathi kungaphosa kusinceda nedevelopment ngoba ngale phezulu ngale hayi wakathi esibili ukukhanya hayi impethu ingenile singaqhubeka ngawo ngasihambani samakhanda.
Lelakho elokugcina Mnumzana Gawule
kuyalungisiswa lokho sithandekile ngileqiniso omongameli kukhona okukangele kuyalungisiswa lokho ukuze inhlelo zihambe umsebenzi kukhulu olandelayo naso sekuvuka ufe ngezinto zabantu abalutshwana ababili abathathini ngiyakhuluma ngaso sesinqobile.